Izakhamizi zethu lokhu kuyabonakala ekuhambeni kwabo kuyabonakala lezindawo lapha abasebenzela khona ezithize ukuthi kukhona ukukholelwa ukuthi njengoba sebehlabile ijekiseni le ye-corona abasabi kungani akusabi le ndingeko yokuthi bona siyenze esingathi ngama-precautionary measures ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. So izakhamizi zethu eze-Victoria Falls siyazikhuthaza kakhulu ukuthi zibe ulwazi lokuthi ukuhlatshwa kwe-injection ye-corona virus akutsho ukuthi akusamelanga singayenzi esingathi yi-social distancing kumbe singasagqoki izayeke zokuzivikela emkhuhlaneni lo. So into ebalulekileyo sibili ukuthi izakhamizi zibe yazi ngoba siyababona ekuhambeni njalo siyababona lalapha abasebenzela khona lezinye indawo abantu lapha abahlangana khona ukuthi abantu bakholela ukuthi njengoba sebehlatshiwe then kuya okungaselandingeko yokuthi kube lama-precautionary measures. So le into kuyayenzakala kuliqiniso lokho elikuzwileyo baba Nkomo, njalo sizathi sizama ukuthi through ama-city fathers, ama-councillors lathi njengama-residents representatives lezinye inhlanganiso ezithile eze-Victoria Falls ukuthi asifake nini imiqhafazo leyi kuma-groups lapho esihlangana khona kungaba sema-church ukuthi sikhuthazane sibili ukuthi kusamele sihlale si-cautious ngomkhuhlane lo.
Bona abantu balwamukele njani uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni lolo?
Izakhamizi ze-Victoria Falls zasukumela phezulu kakhulu ku-phase 2 yokuhlatshwa eyasungula e-Victoria Falls. Lokhu kukhonjiswa ngabantu sibili ababuyayo ngesikhathi bekhuthaza ukuthi bebuye. Kathesi njalo abantu lokhu behamba besiyahlaba endaweni ezithile. Bezikhona njalo izakhamizi ezinye kade zidinga ukuthi kuzakhontinywa yini abantu behlatshwa. Lapha sifuna ukuthi sazise sithathe ithuba lonalelo ukuthi sazise izakhamizi zethu ukuthi abantu abazakuma kuphela ngabantu esithi abakade behlaba abantu bemobile behamba endaweni ezishiyeneyo behlangana labantu. Kodwa ama-centers esingathi ngama-centers ama-established places our medical centers azaqhubeka njalo abantu besiyahlatshwa kundawo lezi kuze kufike lapho isikhathi okuzabonakala ukuthi inani okumele lihlatshwe eliza include the total 60% emele ihlatshwe jikelele eZimbabwe iyabe isi-achiviwe. So lokhu kuyasithabisa kakhulu ukuthi izakhamizi zethu zikuzwisisile njalo ukuze bona bezenqabele emkhuhlaneni lo owe-coronavirus lokuthi beprotecte benqabele umkhuhlane ukuthi u-affecte izimuli zabo even kumbe benga-affecta umkhuhlane lo ukuze ithekele ezingabuya endaweni yethu ye-Victoria Falls. So siyakholela ukuthi izakhamizi zizakhontinywa ezingakahlatshwa zizakhontinywa zisiya endaweni lezi esingazithi ngama-centers awa establishwayo asungulwayo ukuthi abantu bayabehamba besiyahlatshwa kuze kufike esigabeni sokuthi bonke abantu jikelele babe sebehlatshiwe e-Victoria Falls.